ngendaba enzethu lamhlanje. Umnumzana Morgan Tsvangirai uthi kumele inhlanganiso ezizimele zodwa lamabandla enkonzo asebenzelane labezombusazwe ukuze ilizwe lithole inguquko ebalulekileyo. Isilwane siluma umuntu ebethe phandle kwethu wangqose wange-National Park. Umbukiso we-Zim Expo ugqitshwa lamuhla eMelika. Sizalethulela ezemidlalo lokunye okuthiyeneyo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa ngokumele kwenziwe eZimbabwe ukuze kube lokhetho olubalulekileyo ngomnyaka ozayo. Kulayiso lamhla sihlaziya okungenziwa ngamabandla lenhlanganiso ezithiyeneyo kungakenziwa ukhetho eZimbabwe. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumaqakathi athi 909 AM, 4930-6065, 15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.